Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo omhla ka 31 Mpalangazi 2016 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kambe umnyaka ozayo uza kuba unjani kwezombusazwe?
Kube sokuhlupha kuphela ngokuthi umnyaka wona lo uza namaphathi amanengi okufunile ukufoma kwakhe uyakufoma sesithena nami sengena kucoalition.
Abachadileyo kumele behlukane ngeminyaka emingaki yokuzalwa. Silengqoqo lengcwethi kwezamasiko.
Asithi ingozi seminyaka yamathumi amathathu mbamane phezu kekamama. Umama ebezapho uyagida oyihophu nabohawuze abobani bayo. Kanti ubaba ngabe uzifunele zamabhiza nebhithiliji kuyaphile kanjani?
Lamhlanje kuhlelo lwethu lwezabesifazane silonda umnyaka esiwugqibayo ukuthi kuyini kade kuphathelane labesifazane. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umnyaka esiwugqibayo lamhlanje ubumubi umadlodlongwane kwezombusazwe. Kambe lo umnyaka esiwusungulayo uzabe ungcono na? Sixoxele ngcwethi kwezombusazwe omnumzana Maxim Gandla webandla leZimbabwe People First.
Umnyaka lwesesikhangelane lawo lowo uza ngesikhathi esibi, uza ngesikhathi esihle kwezomzabalazo. Ngoba amaphathi wonke aqakathekile iwesiwaziyo bakhuluma ngokumanyana ukubana benelise ukuthi khona bekhuphe le undoda kuqili lowo. Le party yakhe izano embusweni. Lokho kokuqakathekile. Kube sokuhlupha kuphela ngokuthi umnyaka wona lo uza namaphathi amanengi okufunile ukufoma kwakhe uyakufoma sesithena nami sengena kucoalition. Ethenga ngena kucoalition efike faka akhe ama-condition. Khonaphe nabantu abangakwaniye le basket ephonga ukuthi khona ngilabantu ngi-opposition. Yikho ububi bangikhona esihlangana labo ngoba lesikhathi sikhona ngu-2017 kuphela. Lwana olandelwana ngama-election kuphela kuyabe kubhuqwana phansi. Kube ngumnyaka omuhle ebantwaneni abazuze umsebenzi kade beqhatshwa kuthiwa khona i-army be-recruiter namapholisa nabe-prisons. Kuhle lokhuyana ukuthi kade be-recruiter befakwa khona ngale. Kubi ekuvoteni ngoba labana sebehle bathatha ama-youth ukuthi ayebavotela. Labana vele sebengababo labana ukuthi babe bavotela. Njalo ngesikhathi esibi sokuthi bahle bebatrene bebagcine khona ngani.
Ukhuluma ngokubambana kodwa nxa sikhangele okwenzakalayo akukhombi ukubana kuzaba lokubambana.
Hayi, kuzabe sokuqondisiwe ngobana kuyaphela komnyaka lo kuyabe sokuqondile sokucaca ukuthi kanti wona amaphathi ayiwakhuluma ngokubambana yiwaphi. Izinqumo abazifakayo zona lezo yizi amaphathi lawo wonke abekhululekile yini ukuthi bebambane ngezinqumo ezabe zibekiwe lapha. Ngakho-ke lokhuyana kutho ukuthi kuzacaca ngokuhamba kwesikhathi. Okuhluphayo kuphela yikuthi omunye lomunye ufuna ukusuthisa isikhwama sakhe. Yilo udubo kuphela olukhona. Abakhangela ubuhlungu babantu, bakhangela irekhodi ukuthi ebe le-CV, ebe le-history kuphela. Kodwa siza kuqondisa thina esiphethe abantu ku-ground lapha, sizabaqondisa lapho abantu bayaqonda.
Alo-ke ngumnumzana Maxim Gandla, ingcwethi ecubungula izombusazwe, ubexoxa le Studio 7 ecingweni ekoBulawayo. Abachadileyo kumele behlukane ngeminyaka emingaki yokuzalwa. UZulu usale ebuzana lo umbuzo ngemva kokuba usibalukhulu wesigaba seMathebeleland North umnumzana Kane Mathema oleminyaka engamachumi ayisikhombisa i-70 echade lesithandani sake esileminyaka engamachumi amabili lantathu i-23. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi kwezamasiko umnumzana Thandeko Zintimkandla.
kuya ngabantu kodwa ke imvama ukuthi ubaba kumele abe phambi kamama kungaba ngeminyaka engxenye emihlanu siya kwelithumi ingazi yedlula lapho ngoba naso kungaba ngokunye ongakhulumekile
bona obaba ke siyasibone lezi nsuku ubaba esiba leminyaka emilutshwana kule kamama ekadeni bekusenzakala yini
khona khona lokho ukuthi umntwana kumbe ujaha omncane ayethatha umuntu wesifazane omdala kulaye hayi lokungabe omkhulu kodwa kwakuvele kusenyanyeka kwakungakhwabithwa muntu njengoba kwakungakhwabithwa muntu kwakuwulutshwana kwakuvele kungasoze kwenzakali ngitsho esimpini sibili ukuthi kukhanye umfana kumbe indoda isibamncane kulo muntu wesifazane kwakuvele kuhlola njengoba ngisitsho nje babe ngaba khona qa kodwa okwaziwayo ukuthi umuntu wesilisa kumele abe nguye omdala kulwesifazane
kanti okubi kuyini ukuba ubaba ebe leminyaka eminingi asithi engamachumi amabili kumbe amathathu kule kankosikazi kuyini okuphambaniseka khona
kuningi okuphambanisekayo khangela asithi ngiyakulezi nsuku vele laba bantu bathiyana kakhulu kakhulu lokuthi ukuzwisisa lokwenza kwabo akusoze kwafa kwafanana asithi indoda iseminyaka yamathumi amathathu mbamane phezu kwekamama umama ebesapha uyagida oyiphobhu labohawuze abobanibani kanti ubaba ngabe uzifunela ezamabhiza lesitshikitshi kuyaphile kanjani nalokhu abakuthandayo abakudlayo labakwenzayo vele kakuhambelani omunye angazama ukuthabisa omunye kodwa khonokuyana iminyaka leyana izakwala kungaba mnandi kuqalise kodwa ngokuhamba kwesikhathi kuzahlupha ngoba layena lo oyabe thetho omncinyane uzabe khangela ukuthi isikhathi incisile isikhathi zabo umfelokazi engxenye yokhona okube sokunika amehlo okuthi athalaze emaceleni ngoba njalo-ke engxenye lo baba lo usekhulile lo msebenzi wangekhaya vele kasawenzi lo osesemutsho legazi eligijimayo kasoze alindele yena uzalingeka ngokudaleka abe sengxenye esesiya ngaphandle kothango angithi zinkulumo ezihluba zona lezo andikuletha le mikhuhlane ekhaya kuyahlukakona lokhu kakhulu
kodwa yona imizwa iyabe ilokho ikhona yini ekamelweni lapho
yiyo engiyithoyo kande labalaleli ukuba khona ingaba khona phela inhliziyo kayiphakelwa ukwenza kakufani lalokhu kuyabe kusenhlizweni imizwa ingaba khona kodwa-ke umzimba ube usukhathele ungabe usenelisa ukwenelisa lo osesemutsha oseselamandla osafuna ukuthi abanje ngendlela ethize lwana engxenye vele lamandla umzimba kasekho yebo inhliziyo ingadilizi kodwa ukwenza kube sekusiba ngomunye abesethiya omunye wakhe engazwanga kuhle ukuthi kanti vele kuhamba njani abesesiyadinga ozagcwalisa asuthise imizwa yakhe
Hello-ke ngumnumzana Thandeko Zinti Mkandla ingcwethi ecubungula izamasiko ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseGwanda
Izisebenzi zikaloliwe ebesezile nyanga ezifika phose umnyaka wonke zingatholi iholo lazo zibikwa sezilithola kodwa eliqunyiweyo. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yezisebenzi ye-Railwaymen Amalgamated Workers Union umnumzana Kamurai Moyo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Hayi, zikhona zona lezi mali eziqunyiweyo.
Liholi imali eziqunyiweyo?
Yee.
Kodwa sekungcono phela nxa sikhangele la isikhathi lesane lalingaholi imali.
Hayi, ubungcono bangikhona nje ukuthi kanti uyakwanisa ukuplana ngoba zona lezi eziqunyiwe zibuya every month but azingeke zatsho ukuthi kodwa sokungcono.
Manje yena umqatshi uthini nxa likhuluma laye ngodaba lonono?
Hayi, umqatshi uthi kona usaqoqa imali zakhe ukuthi abone ukuthi kona ngemva kwesikhathana uzayengezelela ama-percentages. Yinto ayikhulumayo yena umqatshi.
Manje labana abasekuthiwa bale nyanga phose umnyaka bengatholi imali, imali yakhona bayithola yini?
Hatshi, abayitholanga.
Hello-ke ngumnumzana Kamurai Moyo isiphathamandla senhlanganiso yezisebenzi e-Railwaymen Amalgamated Workers Union ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare.
Lamlela ndwandwe
Lamlela
Lamlela ndwandwe
Lamlela
Lamlela mshweshwe
Lamlela nampa bafo bembula
ikudibana kuhlelo lwezemaphandleni igama nguNtungameli Nkomo. Namhlanje ngixoxa lengcwethi kwezokulima uMnumzana Mandla Nkomo ngesivuno esilakho ukutholakala lonyaka. Baba Nkomo, ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga kakhulu mfowethu.
Ziningi izakhamizi ezilokhe zilima ngoba izulu liphuzile ukuna. Kukhona yini eziyakuthola sibona ukubana sokunguzibandlela nje kodwa lokhu kulinywa?
Yes, wena ma uthi uyakhangela nje singani sibucayi ngendaba yokuthi nxa usuhlanyela ngalesi sikhathi usuphelelwe yisikhathi. So into thina esixwayisa abalimi ukuthi bayenze ukuthi inhlanyelo abazayisebenzisa ukuhlanyela ngoJanuwari kufanele bakhethe inhlanyelo esithi early maturing variety ngoba balenyanga ezintathu kumbe ezingu-4 kuphela ukuthi babe lesivuno. So akusoze kusize ukuthi bahlanyele lezi nhlanyelo ezifuna 5-6 months ngoba isikhathi kasekho. So thina isixwayiso sethu ukuthi ukuze abantu bathole isivuno esingcono kungangcono bahlanyele ama-short season variety okokuqala lokho. Okwesibili sixwayisa njalo ukuthi laba abazahlanyela amabele nabonyawuthi isikhathi singani sesekhona bangaqhubeka bahlanyele. Then bese kusiba lalaba abahlanyela indumba labo soya beans labo-ke bangahlanyela bazasithola isivuno. Kodwa abomumbu umuntu kufanele nede ananzelela ukuthi uhlanyela i-short season variety.
Kwele Zambia abalimi sebehlaselwe kakhulu izibungu lezi okuthiwa i-armyworm. Abalimi beZimbabwe bangazivikela njani alubana izibungu lezi zithe zafika?
I-armyworm ke ngomunye le yale mkhuhlane umbe sithi ubudli basemasimini obujayele ukuthi uhulumende kube nguyo ospreyayo i-carbaryl ngoba uhulumende nguyo okwaziyo ukuthi ayithenge ngobuningi bayo imithi yakhona. So abantu into thina esingabaxwayisa yona ukuthi baqaphele nxa beyibona nje ivele i-armyworm bahle bevele bakhulume labalimisi babo kwenzela ukuthi abalimisi babanikeze i-carbaryl eyiyona abazoyaspreya ukuqeda i-armyworm. Kodwa engingakutsho ukuthi nxa isibonakele eZambia akusukuza tshwala ukuthi ifike kithi. So abantu mabaqaphele senze lokho okuthiwa yi-scouting ngoba i-scouting yezositshela ukuthi no nxa ithi yabonakala kwindawo sihle siyihlasele ingakamemetheki indawo yonke.
Izulu lina kakhulu kulezi nsuku Nkomo, lapho okusuke kube le mikhuhlane etshiyeneyo ehlasela izifuyo, yiphi imikhuhlane engaba khona njalo bengayivikela njani abalimi?
Engingakutsho ukuthi ngalesi sikhathi ngoba izulu seliqalisile ukuna utshani sebubuningi lapha emadlelweni kusho ukuthi yonke imikhuhlane nje ethwalwa yimkhaza izokwanda. Thina esikuxwayisayo ukuthi abantu babengeqi ukudibhisa ngokokuqala lokho. Okwesibili bengaphambanisi ukudoza inkomo kwenzela ukuthi bazame ukuthi bazisusa amawemusi ezisini. But ukudibha kuzasiza kwemikhuhlaneni eminingi ikakhulu labo kota evil labo kufanele abantu behlabe ama-vaccine akhona ngoba isikhathi sayo leso.
Zikhona izakhamizi ezidla izifuyo ezizifeleyo zingazi lokuthi zibulewe ngumkhuhlane bani, ungazixwayisa ngaliphi?
Kuyingozi kakhulu Ntungameli and kuyingozi kabili ngoba ikhona le mkhuhlane ethelelwa abantu isuke ezifuyweni eyingozi kakhulu yi-anthrax. Ngoba i-anthrax ingangena ebantwini abantu babanjwa ngumkhuhlane wayo. So thina-ke siyasixwayisa ukuthi umuntu umlimi kufanele a-check ukuthi kuyini okubulela inkomo. Ma ife ngendlalo ukuthi icubile maybe angazama la ukuthi enze okungumhwabhanyana, but inkomo ezifelayo thina siyasithi hhayi lanxa nje isithebo sihlupha abantu bangathandi ukuthi bahle bayihlinze bayifake ebhodweni.
Hayi, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo Baba Nkomo. Siyabonga njalo sikufisela umnyaka omutsha omuhle.
lamfuthi ngithi kuba limba seZimbabwe akasilime sizama ukuthi sithuthukise ilizwe lethu. Ngiyabonga.
Lolobe kuluhlelo lwezemaphandleni ngixoxa lencwethi kwezokulima umnumzana Mandla Nkomo. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.
Lamhlanje kuhlelo lwethu liphuma lendaba lithona lendaba sixoxa lomkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo.
Kwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga ukwamukela ehlelweni mfowethu.
Ungasitshela ukuthi umnyaka lo esesiwugqiba ubunjani ikakhulu sikhangela ukubana like labotshwa ngesikhathi esiningi.
Ithi njengebandla elikhulu sikhangela lapho sesiyafika emaphethelweni wawo. Okuqale khona ngokubotshwa kwezakhamizi ezine ezemlamuli ngemva kokutshengisela besithi umphathi isikolo owayekhona kuleyo ndawo uMilete Bonyongwe kabamfuni ngoba bengahambelani laye. Ngemva kwalokho lezi zakhamizi zabotshwa ezahlala khona 9 days eJotsholo leLupane khona ngale. EJotsholo basithatha-ke singu-11 sonke sivela kobulawayo bachiya izakhamizi zazizo ezaziqoqe umdlalo lowo sake eJotsholo esalala khona mhla ka-14 kwathi mhla ka-15 ngazolandwa i-CID law and order yeLupane amajaha amathathu bengitshela ukuthi kumele ngiyekhona le ngoba icala lami laselikintiwe lehlukana nalawo abanye abangu-10 kuthiwa mina njengomkhokheli yimi esengitholakala ngile cala lokuqoqa umhlangano ongekho emthethweni kanti laba abanye abangu-10 kwathiwa icala labo ngelokukhuthaza ukuthi kube lobudlwangudlwangu phakathi komphakathi. Ngathathwa-ke mina ngayalala khona le e-CID law and order Lupane. So kumhla ka-15 engalala khona engathi ku-isolation room yami kumbe kuseli yami ngingi ngivalele ngiyedwa. Kwathi mhla ka-16 ekuseni amajaha la e-CID law and order azongithatha saya e-court lapho engayakhitshwa khona ngu-public prosecutor. Kwathiwa ngizabizwa-ke sengisiye e-court ngama-way of summons ngoba bengeke baqhubeke bengigcinile ngi-remanded in custody. Kuzathi ukuthi ngaso kumele ngibuye e-court ngibuye lapho abazambiza khona. Kanti laba abanye abangu-10 engabotshwa labo amalungu ebandla bayaphuma labo ngelanga elifana namhla ka-16 sebephumela ewanke Magistrate Court. Kodwa-ke bona bahle baphiwa ilanga labo lokuya e-court khona le wanke mhla ka-20 January ngo-2017.
Manje konke lokhu kusenzakala bekunga lisusi amadlabuzane libe lokwesaba.
Ngiyabonga mfowethu. Lokhu kusikhuthaza ngamandla ukuthi silwele amalungelo abantu bakithi abancindezelwe ngumbuso weZimbabwe, umbuso woncindezelo, umbuso kaRobert Gabriel Mugabe encindezela abantu bakithi. Sinanzelela ukuthi ayisikho okwalwelwa ngabazali bethu abezipra lezaphu ukuthi ilizwe leli libe ngelikhululekileyo kwabamhlophe. Sinanzelela ukuthi uncindezelo abantu bakomthwakazi abazithola bekilo namhlanje luyedlula uncindezelo lwamakhiwa, uncindezelo lukaSmith, ngoba namhlanje sithola ukuthi sincindezelwa ngabantu abayibona kanye esasicabanga ukuthi ngabafowethu, ngabanewethu, ngabazali bethu esalwa labo ndawo esikuma-20s silisa uhulumende woncindezelo lomuntu omhlophe. Thina-ke njengebandla le-MRP kasiyikwesaba, kasiyikwethuselwa ngababusayo kathesi langazo zonke indlela abangacabanga ukuthi bangasethusela ngazo, ngoba sicabanga ukuthi inkululeko yabantu bakomthwakazi iseduzane. Kule nkulumo ethi you can arrest and kill people but you cannot arrest and kill the revolution, umoya esikuwo kathesi ngumoya wokulwela inkululeko yabantu bakithi. Kungakhathalekile ukuthi bayasibopha, kungakhathalekile ukuthi bayasibulala, kodwa okuqakathekileyo lokuliqiniso ukuthi abantu bakomthwakazi bakhathele ngoncindezelo lohulumende weZimbabwe. Kakhulu sinanzelela ukuthi uncindezelo lolu luqukethe kudocument ye-1979 Grand Plan olukhuluma kanzima kabanzi ngokuthi abantu bakomthwakazi kumele bahlukumezwe kanjani, bancindezelwe njani, bancishwe amalungelo abo.
Manje pho nxa sikhangele umnyaka wona lo esesiwuqalisa ngeviki ezayo, ubona kungumnyaka onjani?
Umnyaka ozayo siwubona uzaba ngumnyaka onzima kakhulu kwezomnotho welizwe, kodwa kwezombangazwe sikhangelela ukuthi njengebandla sisabalale ngamandla sisiya ebantwini sisiya bafundisa ngokuqhakatheka ukuthi babezazi ukuthi bangumthwakazi kumele balwele inkululeko yabo. Sinanzelela ukuthi imbali yelizwe leli okuthiwa iZimbabwe iyimbali egcwele amanga, iyimbali engelaqiniso, iyimbali engalandelelekiyo.
Manje likhangele ukubana lizafeza njani injongo zenu?
Okuqala baba, kumzabalazo wonke kuqakathekile ukuthi abantu bakithi babekwazi imbali yabo lokuthi bavela ngapi, lokuthi lapha bakhona umumo ume njani, lokuthi lapha okumele baye khona kumele bayefika njani.
Hayi, isikhathiso esingasavumi, ungavalelisa uZulu.
Ngiyabonga balaleli, libe lethu elihle, libe lomnyaka omutsha omuhle loba nje lapha ekhaya eZimbabwe kwezomnotho ilizwe lingamanga kahle, kodwa kungumkhuleko wethu lathi ukuthi kube lobubelo, abantu baphile, izulu line, kanti ngokunjalo sikwanise ukulwela inkululeko yethu sonke, sibambene singumthwakazi simoya munye. Ngiyabonga.
Hayi, lathi sibongile. Lo-ke ngumnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthwakazi Republican Party, ebesixoxela ukuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Okwamanje sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zikaSithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lelami uSithandekile Mhlanga. Lamuhla sihlaziya imisebenzi emihle eyenziwa ngabesifazana ezigabeni zabo esikhulume labo kuwonalo umnyaka ka-2016 esesiwugqiba. Sicubungula lobunzima ababhekane labo ngesikhathi belungiselela umnyaka ka-2017. Sixoxele uNkosazana Sethukani Sibanda owemakhandeni koBulawayo othi iningi labo baba lilokhu lingatholi imisebenzi, kodwa omama bethola okuncinyane okubangela ingxabano ezindlini.
Inhloko muzi ngubaba injalo, ngasokusebenza umama lo Thando liyaswelakela endlini. Ngizavuka ngiye emsebenzini, nxa ngithi ngivele emsebenzini ngithola amagethi sephelile, ubaba uhlezi khona phana. Ngiza kuza ubuhlungu ngokuthi kathesi othi ngithi ngeke ngiyebasa umlilo, ngithola le nkoni zangikhona kazikho. Ngithi even umama ongasebenziyo kuyamthwalisa nzima. Ubaba usine ephonga uzonda lezinto ezincane ezingaqondakaliyo nje, esine zonda ukuthi umuntu angaphonga ubuya angathi ekuhle ubona ngani kumbenyakazwa ngokuthi yebo. Ubaba sezitshela ukuthi ho, ngoba yena nguyosebenza yikho sesithi yebo mina ngikhona. Even ungabuya ucela something ungathi hayi lokho akukho, abe sezonda khokhona ukuthi why wena uthe khona akukho ungazange undlele ngoba wena ngosebenza.
Siphinde saxoxa lo Nkosikazi Febi Dube weSiyabhuwa esinampande eBhinga.
Ndakumbira nemama mama muri muBhinga sijathane tiberekela ntomu lwane malwazi amuja ari muzivone tiriverekela sitekanakazi indira muguri gasi yakati indauka yane mali yesu sekevana kuchikolo nkambo ibumi jachikolo mbuvumi zechinga.
Siphinde saxoxa lo Nkosazana Sichasisile Ndlovu olwela amalungelo abesifazana.
Omama siyabanika imbuzi befuye, nxa imbuzi lezi zingazala siyabe sithi bethathe ezingu-10 kuze nezo abalazo bedlulisile phambili esithi person scheme, then lezi abasele lazo bezisebenzise ukugenerate i-income beyenze ongama-small projects.
Unkosikazi Grace Nuku owalwa impi yenkululeko uthi uzibuse kaqedanga uncindezelo elizweni ngoba abalwa bekuvuyo lezipra kanye labesifazana belokhu bebandlululwa.
Izini lakuwo ami khona ngale asikaze uthiwa size uthiwa kulama-general abo ngabo mama kumbe kusesipholiseni khona ngale umele abe nguye indoda ebaphezulu then umama bazafakwa nje sekusiya kubo 34 sekusiya khona.
Sixoxele uNkosazana Sikhululekile Moyo isiphathamandla sebandla le-MDCT wayengomunye wabatshengiselayo koBulawayo besithi umthetho awuvikeli abantwana abadlwengulwayo.
Abaningi bekuyizakhamizi zasempophoma duze kwalapho umntwana ahlala khona. Ikhothi yakhona iyaqhubeka, sizobe sikhona sifuna ukubona ukuthi umthetho uwuphatha kanjani ngoba thina kuyahlukumeza njengabomama ukuthi abatwabesifazane behlikisede sikuse thina bengasenampilo enhle. Sikhangelela imikhuhlana abayitholayo
Unkosazana Lindile Ndebele owenhlanganiso ye Girls in Control Wash uthi bancedisa amantombazana ezikolo ngempahla zokugcika nxa besesikhathini.
Bayangcolisa izigqoko zabo zesikolo, so kungafakake lokhuyana okusaplastic, hhayi umuntu utshona nje ezicele funda ukuthi abe kwathi isikhathi sami sokuyatshintsha yilesi, ngingatshintsha kumele ngenze so. Nakungokulahlwayo ngikulahla laphana. Ke lokho okulahlwayo sasesikhankasa ngokuthi kufakwe omachisa ngesilungu kuthiwa ngama-incinerator ematoilet ntambama-ke sokutshayisiwe besokutshiswa.
Sixoxe lomeli weNkayi North edalela ephalamende engowebandla lezanu PF unkosikazi Sithembiso Nyoni othi sowancedisa ukwakha izikolo zemfundo yaphezulu kulesi sigaba, kodwa wadibana lohlupho lwababalisi abavela emaswingo ababeyibo bodwa ababefundisa kwesinye isikolo eNkayi ulimi lwesiNdebele bengalwazi.
Lapha bevele emaswingo kodwa bekhuluma isiNdebele, befundisa ngesiNdebele, akula problem. Okule problem khona ukuthi bese befika ngale bangaze bafundisa abantwana ngolimi lwabo. And that is the policy yeZimbabwe, ukuthi abantwana kabafundiswe ngolimi lwabo.
Unkosazana Samukeliso Khumalo, umqondisi wenhlanganiso ye-Women Institute for Leadership Development, uthi inhlanganiso yakhe incedise kakhulu abe fazana kwezobukhokheli.
Sasikuthi even noma mesasebenzelana labo semancedisa siqoqisana labo sibafundisa njalo nje izinto ezintutshane nge-leadership. Abanye bakwanisa ukungena ku-council, abanye njalo bakwanisa ukungena e-parliament.
Udokotela Annette Moyo uxwayise abesifazana ngomkhuhlane wemvukuzane yebele.
Okokuqala, engaba le-lam kumbe engingathi libhundu phakathi kwebele, lingaqala libuncane libe likhula masinyane. Kwesinye isikhathi engaba le-discharge kumbe engathi namanzi emhlophe kumbe engabe elegazinyana. Kwesinye isikhathi ingono le iyawela ngaphakathi ibingani iyadonseka ngaphakathi kwebele. Esikhathini esiningi umuntu engaba le mvukuzane kungela nguquko ebonakala ngamehlo.
Ukansila Maria Ndlovu kaward 20 eNkayi uthi kusobala ukuthi ukusilela kwemali kuzathwalisa imuli amagabha avuzayo ngomnyaka ozayo.
Sinje sikhangelela ukuthi ezikolo kumele sikiye yamakredithi abantwana, kodwa wena uyetshela ukuthi thenga igrosali emali yakho yonke, sihleza sithule vele lokuthi siza kwenzani. Lokhu kwaziwa nguNkulunkulu, ngoba thina besicabangela ukuthi ngokungena kwebhondi nothi leyo akade beyitsho mhlawumbe kuzatshintsha izinto, kathi sokuyibhedidiweko.
Yebo-ke, asidibaneni njalo kweziphathelane labesifazana ngomgqibelo ozayo sesiku-2017. Walivalelisayo elifisela umnyaka omutsha omuhle. Ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile Mhlanga, ube lo mnyaka omutsha omuhle. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku short wave 4930 6065, laku 13860 kilohertz. Balaleli isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sonke, kodwa singakehlukani. Wothi ke sikhangele ezinye zezindaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Kambe umnyaka ozayo uza kuba unjani kwezombusazwe? Abatshadileyo kumele behlukane ngeminyaka emingaki yokuzalwa? Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama uChris Gande, lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.